Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uEvan Zininga ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 31 Zibandlela 2023 igama ngokeyino kuMede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
We are extremely happy and feel honored that we accepted to pay a visit to Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukwethekelela kwele Zimbabwe kwamongameli Alexander Lukashenko wele Belarus kuveza isifiso esikhulu sokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili.
Meetings of this nature afford us a unique platform to discuss, to analyze and decide on the key interventions to address the challenges that the region is currently faced with.
Inhlanganiso ye Southern Africa Development Community SADC ibambe umhlangano esigodlweni seNamibia eSevenhook namhla wokuhlaziya isimo sezombusazwe emazweni awe Democratic Republic of Congo DRC, Eswatini kanye laseMozambique. Iholo elincane litholwa izisebenzi eziningi eZimbabwe selidale ukuba imuli zibanjwe ngamandla kunciphisa ukudla ngelanga. Zizama ukwelula okukhona ukuze kwenele okwenyanga yonke. Zonke lezi indaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukwethekelela kwele Zimbabwe kukamongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus kuveza sobala isifiso esikhulu sokuqinisa ubudlelwano obuhle obuvele bukhona phakathi kwamazwe omabili. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ubekhuluma ngemva kokulobelana izivumelwano ezithile zokuthuthukisa umnotho lomongameli Lukashenko. Umnangagwa uthe ukuza kukaLukashenko kuleli unikeza ilizwe injabulo njalo kuveza ukuba iBelarus ngempela izimisele ukuthuthukisa eZimbabwe.
Umfowethu Alexander Kashenko yekela ngithathe ithuba leli ukuthi thina njengeZimbabwe sithabe kakhulu ukuba ubuye ukuzosivakatshela kwele Zimbabwe.
Umnangagwa uqhubeke esithi ele Zimbabwe lele Belarusi aphazanyiswa izijezo zomnotho ezabekwa ngamazwe angentshonalanga.
Sonke saphiwa izijezo zomnotho. Okwesibili ele Belarus selithuthukile ikakhulu kwezokulima.
Umongameli Lukashenko uthe izijezo zomnotho zabekelwa ele Zimbabwe ngodaba lokufuna ukuzithuthukisa.
Siyaqhubeka sisebenza kungelani lezijezo zomnotho. Izijezo lezi sezisincedile ukuba siqinise ubudlelwano bethu.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Bekezela Gumbo uthi loba nje ubudlelwano phakathi kwamazwe la buqiniswa, ele Zimbabwe kumele liqaphele ukuqilwa.
Izikliya kusozokutshintsheki mntu ngoba abantu esihleli kathi silabo vele igovernment yeZimbabwe isile minyaka i-look east. Sithola ama-deals e-east kodwa kula jintshi esilubonileyo. So i-problem isekulungiseleni ubudlelwano lamazwe aku-west.
Amazwe omabili lawa akhangele ukulobelana izivumelwano ezingamashumi amabili ubudlelwane kwezokwemba, ezokulima lokunye. Okwamanje le Zimbabwe selithole ama-tractor lemitshina yokuvuna ama-combine harvester. Ele Belarus lithi lizathatha okunye okwenziwayo kwele Zimbabwe libeze lisibhayele Zimbabwe inzuzo. ULukashenko wethekelele le Zimbabwe okwensuku ezintathu. Ubudlelwano phakathi kwamazwe lawa waqiniswa ngomnyaka ka-2015 ngesikhathi umongameli Mnangagwa esesengumsekeli kowaye ngumongameli ngaleso sikhathi umuyi uMnumzana Robert Mugabe. Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wavakatshela kwele Belarus lapho amazwe omabili alobelana isivumelwano. ULukashenko wathembisa ukuvakatshela eHarare okuyisithembiso asifeze lonyaka. Kusukela ngalowo mnyaka amazwe lawa abelokhu eqinisa lobudlelwane ikakhulu kwezomnotho. Kodwa ingcwethi ezicubungela ezomnotho zamukela lo budlelwano zithandabuza ukuthi akambe lo budlelwano buyanceda ngempela na ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe kumbele eBelarus lizohuquluza nje inotho yaleli lizwe njengalokhu okwenziwa ngamanye amazwe anjengeChina okungalethi inguquko empilweni zabantu makhaza ukunothiswa bona abasembusweni kuphela. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community, SADC, ibilo mhlangano esigodlweni seNamibia eseVindhoek namhla wokuhlaziya isimo sezombusazwe emazweni awe-Democratic Republic of Congo, DRC, Eswatini kanye laseMozambique. Kodwa kuzange kukhulunywe ngeZimbabwe. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Hage Geingob wele Namibia, ongumgcini sihlalo ohlangothi lweSADC Organ on Politics, Defense and Security, nguye obize umhlangano lo. Umhlangano lo ungenelwe ngeleZambia njengomgcini sihlalo weTroika ozangena, kanye leSouth Africa ekhona njengomgcini sihlalo osanda kuphuma. iSADC ithi ikhathazekile phezu kwesimo esiseDRC, Eswatini kanye leMozambique. Ekhuluma ekusungulweni kwalo umhlangano, unobhala jikelele weSADC umnumzana Elias Makhosi uthi kuqakathekile ukuthi kubanjwe umhlangano lo ukuze kukhayelisiswe ngelihlo elibukhali okwenzakala emhlubuleni wangezansi kwezwekazi le-Africa.
Meetings of this nature afford us a unique.
Kuqakathekile ukuthi sibambe lo mhlangano ukuze sihlaziye izehlakalo ezikhona emhlubulweni wethu ezilakho ukubuyisela emuva esesikutholile njengenhlanganiso.
Noma nje umhlangano lo ukhangelane kakhulu lezehlakalo ze-DRC le-Mozambique lapho kule nkinga zabomalecacha kanye le-Eswatini okusanda kubulawa omunye olwela amalungelo oluntu kule mbono yokuthi eleZimbabwe lalokho emele lifakwe kungxoxo zalo mhlangano. Umqondisi wenhlanganiso emela amalungelo oluntu eZambia Social Forum umnumzana Geisho Mkabaso uthi kunenge okwenzakala emazweni amalunga aweSADC okumele uxazululwe. Uthi eleZimbabwe bekumele libe ngelinye lamazwe okumele afakwe ilihlo emhlanweni waseVindhoek.
Like in the case of Zimbabwe, we have seen that there is a lot of human rights abuses that are not allowing the.
Kulokhu ngahlonitshwa kwelungelo loluntu kwele Zimbabwe. Kunenye okungamanga kuhle eZimbabwe. Akubi kuhle uma abalwela ilungelo loluntu bengavikelwa.
Uthi eleZimbabwe njengelizwe elizabamba ukhetho lonyaka kumele libe sedabeni lweSADC ikakhulu kulwesabela ukuthi kuzaba lodlakela. Okungumbono ogcizelelwe ngumnumzana efidlela Ncube oyingcwethi ecubungela ezombusazwe.
iZimbabwe bifanele ukuthi ngabi khona ku-agenda yeSADC ngokuba ukwephulwa kwamalungelo abantu lokho kuqhubeke njalo. Akula nguquko, kuyakhulunywa ngomlomo nje kodwa kuyaqhubeka abantu bephethwe kabi. iZimbabwe ihamba phambili kukho konke kuSADC, ihamba phambili ekusweleni kwemisebenzi, ekuswelekeni kwemisebenzi, ihamba phambili ekubuseni kabi, ihamba phambili ekwephuleni kwamalungelo abantu, ihamba phambili ekuthini abantu bayo babalekele kwamanye amazwe. Ngakho-ke kumele ihlale ikhona ku-agenda yeSADC ukuze kuze kulunge.
Uncube ukhala ngokuthi iSADC iphatha eleZimbabwe ngezandla ezibuthakathaka, kumbe njalo bayabesaba.
Sibona kuso sonke isikhathi iZimbabwe bayiphatha ngendlela engafanelanga ukuthi bayiphathe ngayo. Bayayitotoza kulokuthi bayiphathe ngendlela abafanele bayiphathe ngayo njengomuntu owephula amalungelo abantu. Kubuswa kabi kuleli lizwe, iSADC kumele kwamukele khona lokho, ilwisane lakho ukuze abantu beZimbabwe bangagcwali komakhelwane, kanti-ke labo babe nempilo enhle njengakwamanye amazwe.
Umhlangano walamuhla oyiVindhoek kade ukhangelelwe ukuphuma loluhlu lwezinqumo phezu kwesimo songahlaliseki amazweni amathathu agoqela iDRC, Eswatini kanye leMozambique. iSADC ihlala njalo nje ichothoza ngokwehluleka uthatha inyathela eliqinileyo kumalunga ayo ayephula izinqumo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Zulu veza imbono ehlukeneyo ngokwakhiwa kwedamu eleLake Gwaii Shangani elikhangelelwe ukunceda udubo lokusilela kwamanzi kobulawayo. Leli damu likhangelelwe njalo ukutholisa ilizwe amandla kagetsi. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Ukwakhiwa kwelegwayi shangani kuqhubeka kakuhle ngoba okwamanje umduli usuyakhiwe wafika kusibanga sokungamashumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% njalo ukhangelelwe ukuphela ngomfumfu lonyaka. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma usola isikhathi eside esithathwa ekwakhiweni kwaleli damu.
Ubulawayo sikhala ngamanzi kade sibe sibala emaphephandabeni kuthiwa amadamu kuzo zonke indawo akugcwele ngaphandle kwakobulawayo. Kusenziwa ukuthi amadamu akobulawayo asemathebeleni south lapho okungalazulu khona. So nga uhulumente angazama ukuphangisa kulolu hlelo sithole amanzi sisikhathele ngoba kuhlala sikhongozela amanzi sisenza njani sigcina amanzi emabhavini. So sithi uhlelo lukaluphutshe masinya kade salumelela.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Vumani Ndlovu ngomunye wabasola isiqubu sonwabo sokuqhutshwa kwenhlelo zemandebeleni.
Uzafumana njalo ukuthi indaba zedevelopment emathebeleleni north isilele kakhulu. Ungakhangela indawo eziningi kazila amakilinika, indawo eziningi kazila zikolo, indawo eziningi kazila amanzi. Abantu bayahlupheka, ubuyanga bubhahile, akulamisebenzi.
Umsekeli kamphathintambo wezokulima lezomkhathi umnumzana Vangelis Haritotis ngomunye wabathekelele indawo ukuyabona ukuqhubeka komsebenzi.
Today we talked to the community. It was all inclusive. We had the leadership.
Ngizobona ukwakhiwa kwesigwayishangani kodwa ngiyajabula ngomsebenzi olapha ngoba uzaletha intuthuko kanye lokutholisa ubulawayo amanzi.
Umphathi ntambo emathebeleleni North umnumzana Richard Moyo laye ube khona.
Idamu lelana lizasiza isigaba semathebeleleni North sonke okumangalisayo and emathebeleleni North asozibe the same again. Idamu lena liyabe lilikhulu ngoba njona sizokuthiwa yilake Gwayishangani and idamu lelana kuzafakwa irrigation scheme engange 10,000 hectares around idamu elizabhenefitha abantu abahlali belupani, abahlali bebhinga, abahlali bewange.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority emathebeleleni unkosikazi Novuyo Mathonsi uthi iLake Gwayishangani ingaphela ukwakhiwa izathuthukisa amabhizimusi lezokwethekelela ezweni litholise labakuleli bhizimusi amanzi kobulawayo.
Ziyabe vele zizakuzafuna indawo zabantu zokuzithokozisa khona phana kuzafuneka i-accommodation, kuzafuneka amahotela, ama-lodges, even lama-conference center, even lama-campsite azakhiwa khona phana.
Ukwakhiwa kwe-Lake Gwayishangani kukhangelele ukuletha intuthuko emandebeleni ikakhulu kwezokulima lokutholisa iningi amanzi. Ubulawayo okwamanje emadamu ulamanzi angaba yisilinganiso sokwedlula amachumi amane lasithupha ekhulwini. Ngakho ke ukwakhiwa kwe-Lake Gwayishangani kunakho ukusiza ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kuvuselele lamabhizimusi ahlala ekhala ngokusilela kwamanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende kamongameli Biden uthi usezamisa izinqumo zobhubhane lwe-COVID-19 mhlaka 11 kunyanga kaNkwenkwezi. Sekule minyaka phose emithathu elemelika lafaka lezi zinqumo lizama ukwenqabela ukusabalala kwalolu bhubhane. Lokhu kubuya ngemva kombiko okhitshwe libandla lama-Republicans kuliviki usithi lezi zinqumo zifanelwe zimiswe khona manje. Umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana Lloyd Austin uthi elemelika lele South Korea aseza kuqinisa ukusebenzelana kwezomvikela kanye lokwengeza ukwabelana ulwazi. Lokhu bakwenza ngenxa ye-North Korea eqhubekela phambili ilungisa lokulinga izikhali zayo ezombhubhiso ezenuclear. Ihoho Iholo elincane litholwa izisebenzi eziningi eZimbabwe selidale ukuba imuli zibanje ngamandla okunciphisa ukudla ngelanga zizama ukwelula okukhona ukuze kwenele okwenyanga yonke. Lanxa inkulumo yeholo phakathi kwabaqatshi lezisebenzi iqhubekela phambili, ilokho engavezi izithelo kodwa intengo yempahla lokudla kulokho kuqonga mihla ngemihla. Ubathabile Masuku sethulela lolu udaba ekobulawayo.
Umbiko owethulwe ekuqaleni kwayo nale inyanga kaZibandlela yinhlanganiso ebona ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele, iWorld Food Program, uchaza ukuba abantu abedlula izigidi ezinhlanu, i-5.2 million, bazabhekana lodubo olukhulu lokusilela kokudla. Lokhu sokusenza ukuba abantu abaningi bengathembeli kuholo ukuziphilisa kodwa ekuthengeni lokuthengiseni impahla echiyeneyo emigwaqweni endaweni zemisebenzini loba ebulenjini. Unkosikazi noMagugu Magutshwa ophila ngokuthengisa emgwaqweni uthi inzuzo yonke iphelela ekuthengeni ukudla.
Kukhona elizweni lakithi sokunzima ukuphila khona ngoba sesiphila nge-hands to mouth. Akula esikubeka eceleni silinde ukuthi sizithuthukise loba nxa ungavalelwa, ungavelelwa ingozi. Kunzima. Sesisebenzela ukudla kuphela, kuyasidanisa ngobunzima esiphakathi kwabo, sithengisa nzima, sigijinyiswa okuthi ngabe uhulumende kukhona akwenzayo ekusitholeleni imisebenzi sondle izimuli zethu lathi.
Unkosikazi Samkeliso Ntuli osebenza kuhulumende uthi sebesithi bangachayisa emsebenzini bebesebengena indlela besiyathengisa bezama ukuthi imali yengezeleleke yokunakekela imuli.
Ay, ngemali lesithola ishona endlewe silazo uhambelani. Akuhambelani ngikasi siyabulaya umzimba. Ngoba nxa uthi ukhangela imali esiyiholayo ayikhangi ukuthi isebenza. Ngikho kwenza okunye sicime sesithengisa, sesenza esikuthi ama-sidas. Khonapho uyabudiniwe. Zama ukuthi imebhuti zami ukuhlanganisa uthengise. Ngapho utshayise emsebenzini, ngapho udiniwe. Siyacela ngoba uhulumende asigcwalise isithembiso sakhe ukuthi sihole, maybe kungaba ngcono. Sesikucela kakhulu ukuthi ngabe uhulumende agcwalise izithembiso zakhe zonke mayelana leholo lethu.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ukuswelakala kwemisebenzi yikho okubangela ukuthi abantu basabalale bedinga indlela zokuziphilisa.
Isimo selizwe sinzima kakhulu ebantwini, yikho ubona ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abantu abaningi bayathengisa emgwaqweni, benjalo nje bethathelwa nguhulumende lezo zinto abazithengisayo, bagijimisana namapholisa njalo nje bezama ukuvikela lokho abakuthole nzima. Yindlela asebesondla ngayo abantwana ababhadala ngayo irenti lezinto eziningi. Ilizwe kalimanga kahle, alikho ilizwe elifanele liphilise abantu ngaleyo ndlela. Bekufanele ukuthi abantu ngabe bale misebenzi ezomnotho zisebenza ngendlela efaneleyo, bakwazi ukuthi bathenge izinto abazidingayo, bondle abantu ababo ngendlela efaneleyo, kodwa konke lokhu akusekho ngenxa yokudilika kwezomnotho.
Ingcwethi kwezomnotho zibika ukwehla komnotho welizwe kubangelwa yikwehluleka kwelizwe ukulungisa impahla ethengiswa kwamanye amazwe. Bachaza ukuba lokhu kwenza uZulu abe leholo eliphansi, okutsho ukuba ukuthenga kwabo impahla kuzehla, ngokunjalo kube lokumiswa kwemisebenzi, lokhu kulethe ubuyanga elizweni. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology, INAST, uchasisa kabanzi ngalokhu.
Esingakuthi informal trading, laba abathengisa bengekho ehlelweni lomthetho, okubonakala kuyikho sokukhula kuqhela kakhulu. Lokhu kubangela ukubana uhulumende alahlekelwe inzuzo, ngoba uhulumende uthola inzuzo yakhe kuma-taxes, njalo ama-taxes atholakala kulaba ababhalisileyo, njalo abasemabhizinisini asemthethweni. Ukulahleka kwenzuzo le kuhulumende lakho kuzabangela ukuthi uhulumende engasenelisi ukubana agcwalise inhlelo zakhe eziyabe zihleliwe ezikhuphula impilakahle yabantu.
Umongameli Emerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-Dakar 2 Summit ngeviki edluleyo uthe ilizwe lilohlupho lokuzuzakala kokudla, kodwa uhulumende uyahlela ukuba abone ukuzuzakala kokudla okudingwa lilizwe ngomnyaka. Wengeze ngokuthi Ngomnyaka owodwa ilizwe lidla amabele aphezulu kwezigidi ezimbili zamathani, i2 million tons. Ngokunjalo kukhangelelwe ukuba ungakanani umhlabathi ongalinywa ukuze kuphume isivuno esanela ilizwe lonke. Ubuye wathi okwakhathesi kulohlupho lokuthenga ingqolo yekwele Ukraine, ngokunjalo sekulungiswe indawo lapho ezalinywa khona ngohlelo lokulima ngokuthelezela ukuze ingaphazamiseki ngokuguqula komkhathi. Uqhubeke esithi isivuno esizazuzakala esengqoloyi phansi kwalolu hlelo sizakwanela ilizwe, kuphinde kube lesinye isilinganiso esingathengiselwa amanye amazwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa lonyaka. Abasakhulayo abalesifiso sokuphatheka kwezombusazwe bakhuthazwa ukwenza lokhu ngonanzelelo, njalo belondoloza ukuthula njengendlela yokumelana lokuqonga kwezehlakalo zodlame osolusabalale elizweni lonke. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo iza ngemva kokuqonga kwezehlakalo zodlakela lwezombusazwe osolusabalele endaweni eziningi zelizwe, solugoqela lasemaphandleni olwalungavamanga khona phambilini. Unkosazana Melissa Gonda, umsekeli womqondiso obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni A4H Zimbabwe Foundation, uthi abatsha kumele baqakathekise ukulondoloza ukuthula, babone ukuthi udlakela kayisiyo indlela engabakhipha enkingeni abahlangana lazo empilweni.
Esingakwenza ukuthi siqede leyi problem yikuthi sihlale phansi labesincane sibabonise ukuthi zikhona indlela zokwenza imali ezingagoqeleli ukuchayana kanye lobudlwangudlwangu.
Unkosazana Senzeni Maphosa, omunye weziphatha amandla kuhlangothi lwabasakhulayo ebandleni eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, uchasisa ngezinye zezizathu ezenza abasakhulayo bephatheke kudlame lwezombusazwe.
Ukungacaci kumbi, ubusweleka kwe-transparency kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo, owenza amathemba okuletha inguquko eZimbabwe abe mafitshane.
Wengeze uMaphosa ethi abatsha kumele bengavumi ukusetshenziswa ukuhlukumeza laba abalemibono ehlukile kule bandla lezombusazwe abakilo.
Kulusizi ukuba ngemva kwe-violence abathumi bazihlalela ekwezabo izindlu ngokuthula, kukanti izigaba zisala zingaselakho ukuthula.
Umnumzana Zano Rashetsere, umgcini sihlalo webandla le-Labour Economists and African Democrats lead emzini we-Epworth eHarare, laye uvumelana loMaphosa.
Iningi labantu besincane singakhangela from 18 to 28 abala msebenzi. And that's what I'm saying. I'm going to go to the fund. I'm going to go to the fund. I'm going to go to the fund. As a result, I'm going to go to the playground of the day. I'm going to go to the objective. I'm going to go to the fund. Ebathengela utshwala, ebawose sinyawo, ebamanipulate nje abantu abavele kade be-vulnerable. Uzathola abantu besincane sebeyiwa ku-forefront violence.
Akasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Chris Mutsongwa ukuthi balenhlelo bani zokuqeda udlame oluvame ukusetshenziswa ngabatsha abakubandla lakhe. Kodwa-ke umnumzana Godfrey Gomwe, owake waba yinkokheli yabatsha kuZANU PF esabelweni seHarare, uthi amabandla aphikisayo yiwo abangela odlakela, besenzela ukuthi uma sebebotshiwe ngamapholisa bazuze imali evela kunhlanganiso zomhlaba ezimela amalungelo oluntu. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalos Gift Siziba uyakulandula ukuthi ibandla lakhe yilo eliphehla udlakela.
Thina we've always been clear ukubana-ke sifuna ukukhampena ngokuthula, kodwa laba esiphikisana laba abezanu pefinto abakwaziyo ludlakela lokubulala lokulimaza-ke laba-ke abaphikisana labo. Kubona abantu bonke abaningi abakuma-leadership position ku-CCC-ke besemajele bephuma-ke lokungena-ke enkantolo ngendaba-ke zokubana-ke balombono otshiyeneyo leZANU PF.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi udlakela osolukhona elizweni okwamanje lulakho ukukhokhelela kulolo lomnyaka ka-2008 lapho inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le-Movement for Democratic Change ezalinyazwa kakubi, ezinye zabulawa, ezinye njalo zachabalaliselwa imizi. Lolu dlakela yilo olwagcina lobangela ukuthi oyengumkhokheli webandla le-MDC ngaleso sikhathi uMuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai agcine ekhalala ukuncintisa kukhetho lukamongameli ekhonona ngocuku langendlela eyayibulawa ngayo abantu ababengasekeli ibandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso eTransparency International woluhlu lamazwe ahamba phambili kwezenkohlakalo oweCorruption Perceptions Index, CPI, omnyaka ka-2022 uveza ukuba eZimbabwe likusibanga esiphezulu kokulikhulu lengxenye 157 emazweni apho safike kwamakhulu amabili 180 alenkohlakalo edlulisa amalawulo. Amazwe ayisilinganiso phose singamachuma esikhombisa ekhulwini 66.6% athole impumela engaphansi kwamachumi amahlanu 50 agoqela eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okuzisibuthingo ukuba ilizwe lakithi lifumane liku-157 phakathi kwamazwe angu-180 ngodaba lolo lwenkohlakalo. Idube esilalo lapha okokuqala yikuhawula kwabantu. Abantu abaningi badubeka. Okwesibili sokwangena umkhuba okuthi abantu bafuna ukunotha masinye. Umuntu uyabe engafuni ukusebenzela imali kodwa efuna ukuba nemali eningi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kuyayenza ukuthi-ke umuntu abe sezidinga ezinye indlela ezingaqondanga ukuze leyo mali ibe khona. Nani kuyadingakala ukuba laba ababambe ezomthetho nxa kubekwa izijeziso, kubekwa izijeziso eziqinileyo ukwenzela ukuthi abantu bayesabe ukungena phakathi kwento abangenisejele ngenxa yendaba le yenkohlakalo.
Manje singathi njengoba kwabunjwa i-Anti-Corruption Commission, sokwaba kwabangcono na ngoba umbiko lo utshengisela ukuthi kungani kulokhe kusanda?
Indaba yokuba sekulento isiyimkhuba. Ngakho kuyadingakala ukuthi kutshintshwe indlela abantu abazibamba ngayo. Singeke saqondisa ngokuba ngokubeka kuphela nje imithetho, kodwa kumele kube lusiko olutshintshayo. Njalo abantu babona ukuthi nxa umuntu inotho yakhe isuka khona ngendlela ezingayishisho, kukhona ukubanjwa, kukhona imbadalo ekakhona ekubende notho engayishiyo. Njalo ukuthi umuntu alahlekele kuyoleno kithathwe nguhulumende ngithathwe i-state. Njalo-ke umuntu akwanisa ukuthi abantu bangabona lokhu kusenzakala kuzaba nzima ukuthi abantu bekulandelele khonokho. Kodwa abantu bangabona abantu ababacabangela ukuthi bathola imali zabo kumbe ezomnotho zabo ngendlela enkohlakalo, kodwa umuntu elokhu eqhubeka lokhu eqhubeke siya phambili kungalalokhu elenzakala kuyo, kuba lidumo lokho.
Kunomuntu okumele sibethese kumbe abantu okumele sibethese umlando wokulungisa le inkohlakalo, sikhombele umuno kubani?
Mina ngibona thina abantu amaZimbabweans yithi kwezinye isikhathi esikhuthaza lindaba. Ungahlangana lo mpolisi esithi hhayi wena awulalokhu nalokhu emotweni yakho, mnika imali mina. Ungayala ukuthi hhayi ngibhalela-ke igwalo lokuba ngihambe emthethwandaba. Thina abantu kumele silwisane lakho ngoba ukuze kube khona kutho ukuthi kukhona abantu ababhadalayo. Kumbe umuntu othi ngifuna umsebenzi into eziqala unginika okunye konke khona kuthiwani ungayala. Thina kumele kube lusiko olulithi ebantwini ukuthi asivumi. Ngiyananzelela ukuthi ngaphetheya bayafaka singathi ngesilungu e-high level of trust emuntwini ukuthi umuntu uzazibamba uyazithiba, kodwa kuba lama-high penalties nokujeziswa okuphezulu. Kuba lokwethemba abantu kakhulu, kodwa ungayephula ukuthemba kwakho kuba lesijeziso. Ngakho lakithi kumele sikubambe ngaleyo nje.
Sibona zikhona lezo zijeziso, kodwa abantu abaphatheka kunkohlakalo sibona bephuma njalo bengajeziswa. Kwenziweni-ke?
Ngibona ngani ukusebenzelana phakathi komthethwandaba lamapholisa nezulu jikelele labantu kuqakathekile, ngoba abantu ikakhulu amapholisa nxa sikhulumisana labo bathi hayi thina umuntu siyabe simbophile kodwa ukusiya phambili ngale akuseyithi, sokumele aye kumthethwandaba. Nxa izakhululwa ngale akuseyi, athina njengamapholisa akulalithi singalwenza. Njalo babeqinisile kulokho.
Mnumzana Useni Spanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection lo Ntungameli Nkomo sikhangela udubo osolubhekane labasakhulayo olokuthatha okudakayo osokuveza ikhanda lasezikolweni. Sesiligqiba ke lapha ohlelo lwethu olivalelisayo, yimi uGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa.